siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezana uPF lithi liyaziqhenya ngokuthi abantu belokho belisekela njalo lisebenza gadalala ukugcwalisa izifiso zabantu.
Senza izifiso zabantu. Yonke into enzakala elokuzweni eZimbabwe siyenza ngezifiso zabantu. Umbuza so njengoMinister of Transport ukuthi ngabantu abathi ngibe khona bekhethe ibandla lami njalo bekhethe lo president wami labakhokheli bonke sila.
Ukweziphathelane labatsha sixoxa lembongi njalo engumlobi uMnumzana Ntando Dumani.
Ukuthi makungulutheswa ngesiNdebele izaga lolu lugwalo ke olumunethe izaga ezingamakhulu amahlanu lamachumi ayisikhombisa ngezinhlanu phezulu 575 kuhlanganisa lengcazelo zazo amazwi awo ahlakaniphileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umeli wemguza edalele parliamente uMnumzana Obed Mpofu ongumphathintambo obona ngemota zokuhambisa kanye lokuthuthukisa amankampani kahulumende awama-parastatals uthi akusensuku zatshwala ibandla lakhe elezanu PF lingathathanga zonke izihlalo edalele parliamente kanye lezamakhansili elizweni ngenxa yokusebenza kwalo gadalala ukugcwalisa izifiso zabantu. Ukungxoxo ayiqhubele Studio 7 uMnumzana Mpofu sichazisela ukuthi kungani esitsho lokhu.
Abantu lokho besinika amandla ukuthi sibuse siye phambili. Sindawonye izanu PF libandla labantu kaso bandla lomuntu. Kuthi mina laba basingathi bayasishola bakhuluma ngama individuals kodwa abakhulumi ngabantu. Abantu yibo abathi senze konoko. Ngathi yidemocracy yakhona. Kodwa ubona abantu besesabuka emncintanisweni ungathi ufuna ukuwina irace ubaleke uterai ngiyasengigijima sikhathi ukhuluma ukuthi izidalo zami zotshwaka kuhle yeyi amasokisi ami adabukile. No, zama lawo engxawu zakuyazi kuyi-right ngelinye ilanga kodwa ungabiseli izifiso zabantu emuva. Senza izifiso zabantu. Yonke into enzakala elokuzweni eZimbabwe siyenza ngezifiso zabantu. Umbuza so njengoMinister of Transport ukuthi ngabantu abathi ngibe khona bekhethe ibandla lami njalo bekhethe lo president wami labakhokheli bonke sila. So singawesti isikhathi. Abanye bacabanga ukuthi ngxenye bazawiniswa ikutshona bekhuluma emafonini bekhulume elokhuzeni emaredweni. Ukuwina kwakho kusebantwini. Mina yabona kangidliwa phela ama-elections ngokuthi ngihlala labantu enyama endlovu, ngihlala labantu emguze, abantu bayangazi. Nxa ngiphambanisa bangitshela ukuthi hayi lapha mdala sulahlekele indlela nasi. Yikho ukubusa lokhu not ukutshona ubusa ngamalokhuzane kwi-intanethi ukhuluma amanga.
Sibona ukuthi ibandla lakho linqobile kobulawayo ngemva kweminyaka eminingi. Ubona kusenzakalani kusasa laphana bazatshona bebuyela.
Silo mlandu thina njengoba sinqobile sokumele sitshengisele abantu ngathi vela bengazake basebenze lathi okweminyaka engu-15 or engu-20 bevotela ibandla eliphikisayo. Khathesi sekumele babone ukuthi thina siyenza njani okuhlukeneyo lalokho kade bekwenzelwa yilaba abanye abanganqobanga. Mina ngizibona silo mlando omkhulu kakhulu ukuze sisuthise izifiso zabantu. Izifiso zakobulawayo zinengi okwedlula kwezinye izigaba ngokuthi ibulawayo ama-factories avalwa. Ibulawayo izinto zinengi ezingathi sezivisele themba labantu emuva. Kodwa uzezwabona laba abaphikisayo besithi hatshi izanu PF enzelo izanu PF le constitution yayo ejengisela ukuthi sifuna ukuthuthukisa njani isizwe sakithi ngomnotho. Bona kade belandela i constitution athi khuluma ngokwabo laba abade bebavotela. Kodwa sekumele sibajengisele ukuthi thina okwethu kade sikhuluma kuyasithuthukisa njani. So silomlando omkhulu kakhulu njengeparty.
Bandla lakho lizangena nini enkayi ebhinga lewangi la kuwo wonke amakhanseli sesikhangele emathebeleni?
Enkayi sikhona isaluza eyodwa i-constituency siyayisebenza bayakwazi ukuthi siyisebenza njani. Ngake ngayingenela but ngaphuza ukungena khona ncedisa i-candidate yethu kukhetho oludluleyo kodwa azange siphumelele nisakuvuma lokho ukuthi yi-democracy yakhona. Ebhinga kulobunzima kweqiniso kodwa lakho futhi sisazama ukuthi siqale silungise ngakithi phakathi kwethu thina singakangeni ebantwini ngokuthi abantu labo bangalibona lezi gwenxa bagcina sebephambana ingqondo ukuthi kade abantu laba baba izigwengxele zivela nga. Kodwa konke lokhu sizazama ukuthi kulungise singakatshela abantu ukuthi sesingenile. Ewange lakho futhi sayawina iwange West, kwasale zimbili lazo zawina ingxenye abantu babebone obunye ubulokhu zenu izigwenxa kithi, kodwa sizazama ngemizamo yonke ukuthi sibatshele abantu ukuthi hayi thina simele abantu. Yikho abantu besivotela abaningi ilizwe lonke. Icholocho sesiyithethe libonile ukuthi izimange esenze icholocho. Inani labantu ade silabo esasilizuzile kukhetho lwadlulayo lolo luka-2013 luphindwe kabili le ngxenye yelokhu yabantu ukuthi sibe over 11,000. Ikanti kuqala sesikuma-3,000-4,000. Ukhangela ukuthi abantu nxa sikhulume labo sabangenela sakhuluma labo abantu bazwisisa. Injongo yethu ukuthi sisuthise abantu, bafuna amanzi, bafuna izikolo, bafuna izibhedlela, bafuna imigwaqo, bafuna yonke into, izinto kumele sizenze kathe. Sekuzaba lula ukuthi sisebenze lama MPs amatsha abakhethiwe kathesi ukuze singene koBulawayo. Kuqala kade kunzima ukungena koBulawayo ngokuthi i-council asoze kuvumele, ama MPs asoze kuvumele. Kathesi sesetsholotho ngiyahamba, akula muntu ozaqalisa ukutshela izitori. KoBulawayo ngizangena kathesi, akula muntu ozangitshela izitori. Ngokuthi sesisebenza ngohlelo esihamba ngalo kulandela i-constitution yethu le-party manifesto esavumelana ngayo.
Lo mnumzana Obert Mpofu omela isigaba semgoza edale lephalamende njalo engumphathintambo kahulumende wabona ngemota zokuhambisa eyisiphathamandla sebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7. Umeli wenkayi South edale lephalamende umnumzana Bethany Kobebe uthi umuma wendlala mubi ngamandla esigabeni sakhe ngoba izakhamizi azibanga lesivuno esihle lonyaka. Ubebe utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi okudanisayo ukuthi akula manyathelo akhanyayo athathwa nguhulumende ukulungisisa lolu daba.
Uhlupho nje esilalo njengabantu beZimbabwe ukuthi kasila hulumende. Silabantu abangakhangelanga ukuthi abantu beZimbabwe baphila kanjani. Silabantu abakhangele ukuthi lanxa abantu bangaze balambe bafe akukhathalekile. Kambe shuwa kungaba lo hulumende ongathi yena unguhulumende oloqotho ohamba esiya e-United Nations ayecela ukuthi i-United Nations imncedise ekhethweni. Abe sesithi e-China iye banika amarayisi, kunikwe irayisi 2 kgs ngomuzi. Khuluma ngehulumende ozabakwazi ukuthi kufanele ukuthi abantu nxa sebelanda belamba besifa. Aye e-World Food Program ayekhuluma iqiniso ukuthi sokungehluli ukuthi ngisida abantu bami kwenzeka ukuthi bafidwe, kodwa kuyabehlula uhulumende khonoko. Sikhuluma ngohulumende ose-Africa othi yena nxa kuthiwa kufuna ukukhokheli kuye kuthiwa i-Africa ikhokhelwe ngumuntu one-91 years old.
Edale lephalamende liyake liluphathe yini lolu daba?
Ludaka olumqoka ngoba akula MP ongasukuma namhlanje, whether ungu-MP weZanu, ungu-MP weMDC ongasukuma uvule umlomo ukuthi kweyakho indawo abantu bayasuda, abantu abangakhangelelwa ukuthi balambile. Angiboni ukuthi ukhona u-MP okhona ongakukhuluma khona. Umende weZanu PF ngokuthi engamtshela khona ukuthi esintwini sakithi siyazi ukuthi umuntu uyazalwa, angazalwa uyakhula, angakhula uyondla. Angondla uyaguga, angaguga uyaphumula. Angiboni ukuthi ukhona umuntu okuzala uPF ongakwazi ukuthi lalapho akhona yibo ulomntwanyana, ulomama, ulobaba, ulokholo. Nga umuntu ezalo lapho khona ubekwazi ukuthi nxa ulokhu uvuma ukubuswa ngukhokho ufanana nomuntu ovuma ukubuswa lidlozi.
Lo mnumzana Bethany Kobebe umeli wenkayi South edale lephalamende njalo isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Balaleli Studio 7 nisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngihamba lembongi njalo engumlobi oselobe ingwalo ezintathu zesikhalanga omnumzana Ntando Dumani. Ngiyakwamukela kuhlelo Ntando.
Ngiyabonga kakhulu Ntungameli njalo ngiyavinyelela abalaleli emakhaya.
We tule ingwalo zakho ezintathu lapha khona ngapho ePlumtree ngolwesihlanu ugwalo lwakuqala lulesihloko esithi iyalila hwehu kuchoni
ukuthi iyalila hwehu kusho ukuthi ikhalile insendlu yesiNdebele ugwalo lolu luzinkondlo eziqoqiweyo ezingamachumi amabili lesithupha lukhuluma ngezinto ezehlukahlukeneyo mayelana ngolimi nempilo nabantu besikhalangeni yikho ke njengoba libizo lalo kuthiwa ikhalile insendlu nje ngiyenza umsebenzi engibona ngani ngowensendlu wokubika konke okuhle lokubi kanti njalo wokuthi ngikhumbuze abesikhalangeni mayelana ngolimi lwabo njalo nangendlela yabo yokuphila.
Ugwalo lwesibili uthi wena imihodzi yebungwa ukhuluma ngani lapha?
Ukuthi imihodzi yebungwa ngesiNdebele kusho ukuthi inyembezi zomona. Lapha ke lolugwalo lungumdlalo wokulingisela idrama luphatha izinto ezehlukeneyo ezimayelana ngempilo yesikhalangeni kodwa ke ukuthi inyembezi zomona kuyisehlakalo ke esisuka sibe khona phakathi kwalowo mdlalo ngenxa yomona wabantu ababe bekhangele abanye ngamehlo angayisiwo beze begcine sebesenza ukuthi kube le ndaba ezingamanga ezimemethekayo zigcwala ngalabo bantu.
Elesithathu uthi wena makungulupeswa kuyini lokho?
Ukuthi makungulupeswa ngesiNdebele izaga. Lolu lugwalo ke olumumethe izaga ezingamakhulu amahlanu lamachumi ayisikhombisa nezinhlanu phezulu 575 kuhlanganisa lengcazelo zazo izaga lezi ezisikhalanga namazwi yawo ahlakaniphileyo.
Ule nkondlo lapha uthi wena apa matongo umbonakene asizweni inkondlo yakho ngamafitshane.
Apa matongo umbonakene wahagwa nemoyo wangu. Unameko machena sekanga za kubo kwa nendongo. Gandalo venengela sevula ema bilila. Unkwa vile nswanja bakwa kwa ibisa. Eka mwete la meko buchena nkakawe molombe. Mbili mbako inongo le sabasa. Uno penyele la senyonje nlala anga. Nzipo wayo aninga ulewe kwa kwa indo etukana. Ndiye wakagwa ne moyo wangu. Uno tamba uka vilila vula angwazo angu. Gumbo lilepa atamba ndo figama ndika puta mavu. Uno pala mapawa ngewa banawe ka umpe vula nele ngulubi.
Lapha ngikhuluma ngentombi isikhalangene engiyikhethileyo yikho ngazithi apa matongo umbona ngithi ngike nambona nje bese ngichasisa-ke ukuthi ubuhle ayibo bona nangendlela angithinte ngayo enhliziyweni ngike nambona yini ukuthi unjani njalo ngubani.
Asizweni le injalo lapho othi khona anditotukana.
Dumelani. Ndihwehu yebukaranganyo nyimbuya isingahledanilila mimale zvakanaka nezvivi. Ndozvisa pasi mberi kwemakombwa ebuhegwe bukalanga. Makomba lume nemakomba kadze mitunhu yechava chamambo. Mundi adzimezeve, handitotukana. Ndahane ndevo yandipanda siku nesikati. Selonda linomela pamagala hongo enuola. Kutolika luma angalimwange pakati kwevanhu koila. Ndoisa ndevo inolizana nebuzva vanhu tana vakakuvungana kuti vamiridza pesu ndiani pasina mwana angasundikwa kubhatisa honi. Mundilinge kumeho handitotukana.
Lapa baba Nkomo nizama ukukhuluma ikakhulu nabadala nabakhokheli basesikhalangeni. Ngilwisa ukuthi nike ngibatshengise izinto eziningi-ningi ezibonakalayo kanti kungekho engikubona kumbe sikubona kucacile kahle ukuthi bona bathini ngakho mayelana ngokulahleka kwesikhalanga namasiko aso. Yikho ke lapha kuyindlela yokuthi ake sithi-ke thina njengamakhalanga sizinuke amakhwapha.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ntando njalo sikufisela inhlanhla ngokuloba kwakho ngengwalo zakho. Siyabonga kakhulu.
Nami ngiyabonga kakhulu Ntungameli, ngiphinde ngibonge kakhulu nabalaleli emakhaya kanti njalo ngibakhuthaze ukuthi isikhalanga njengolimi lethu asiluphakamise njalo sisondeleni sibambaneni sibhale ingwalo abantwana bafunde. Lumnandi kabi lolu
sipotelekwe linopotelekwa likavedope gule njelele linokumbiwa hwehu ikambalumbogwehana linokumbiwa manga ndoveka lova maile kukalova musi kwakwa nemusavasi linokumbiwa vana vekalovana nenungo dzembwe hongwe ulwino kwizi mwaka.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lontando Dumani yena oyimbongi njalo ongumlobi wengwalo zesikhalanga. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntungamili inkomo lilale.
Imbongi ke leyo umnumzana Ntando Dumani obexoxa lontungamili inkomo kuhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ngesizwe ke abafana bakagodlwayo behaya umoyi unyongolonkomo.
Joshua Nkomo, Kabugo, Anyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Silavechugi, Pakeza Mokako, Abayebekeza Mamanzi, Unzen Sundi Abensundu, Kaluwe Sisi Vasase Rhodesia, Unziamanti Bere, Eakupa Bamshabe Sisi Beni, Zapulu Kute Linkabe Zasi Tunga, Buluku Elendo Teyotwa, Elikowa Lichum Lamatota, Ichubeli Mtope, Elakisi Lege, Washali Mkumbazana, We know em boom koti, wanga ushalam, of limpunda, wasineli zikao, atuchumbilo asentumbane, heta sen manzi, abayebe upula, elomileyo, unang nanga, emchazana waiswe, upunuga bempete, obula wayo, hamjima pasla pezulu, kantu sen tuze wonponjane, waye zizeni, umahamba yetwa, ete bintonga yake, abayebe hama na mabucho, peka teme kanunu, Victoria Falls, Pope General Peter Wolsey, Watu Yinkunzi Mkabuo, Aikwe Yinkunzi, Mhamisana Lawe, Africa, Kulikawala Makao Nyongolo, Ela Kotama, Ingela Ngwebe Mtane, Umkontom, Owalolo Wakriche Nchelele, Indaba, Mhapula Mpapuka Zana, Atasamu Ika Zama Kuna Eshulega,
Mkabuo, Wale Tukule Sweni, Walet in Kulu Levo, Walet to Bamba Neswing, Umkabu, Sebu Fanele Simbong, Umfoga Nyongolo,
Joshua Nkomo, Kabu, Anyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Silavechugi, Pakeza Mokako, Abayebekeza Mamanzi, Unzen Sundi Abensundu, Kaluwe Sisi Vasase Rhodesia, Unziamanti Bere, Eakupa Bamshabe Sisi Beni, Zapulu Kute Linkabe Zasi Tunga, Buluku Elendo Teyotwa, Elikowa Lichum Lamatota, Ichubeli Mtope, Elakisi Lege, Washali Mkumbazana, We know em boom koti, Wanga Ushalam, Of Limpunda, Wasineli Zikao, Atuchumbilo Asentumbane,
Ukuzigqiba ezalamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela. Ibandla lezanu-PF lithi liyaziqhenya ngokuthi abantu belokhu belisekela njalo lisebenza gadalala ukugcwalisa izifiso zabantu. Kweziphathelane labatsha sixoxele Mbongi njalo engumlobi umnumzana Ntando Dumani. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi lingakhohlwa ukuthi umhlaba lamhla unanza ilanga lokuqakatheka kwabobaba. Father's Day.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.